kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani sulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Abaphila legciwane le-HIV basola indlela uhulumende ahlukuluze ngayo umprofita uWalter Magaya ovezele ibandla lakhe ukuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane lengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lentathelo izindaba ezingena umhlangano owenziwa minyaka yonke owe-annual Media Stakeholders Conference iveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni owenziwa kanye ngomnyaka oqoqwe ngumanyano wenhlanganiso esebenzana lentathelo izindaba eMedia Alliance of Zimbabwe owenzelwe endaweni yabeSapiens Trust eHarare. Lumhlangano wenziwa ngaphambilini kokunanzwa kosuku loqathekiswa kwamalungelo entathelo izindaba emhlabeni jikelele olwe-United Nations International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists mhla ka-2 Lwezi. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthembise ukusebenza nzima ukuqeda lokho.
The ministry knows that there are other challenges that constrain the media from
uhulumende uyazi ukuthi kuningi okuphazamisa umsebenzi kwaba kuhlangothi lwezokuphatha indaba, okubalisa ukulondolozeka kwentatheli zendaba, indlela eziloba ngayo ukuloba indaba zamanga, ukwehla kohlonzi lapha okufundiswa khona intatheli zendaba, umsebenzi okungalinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kanye lobugwelegwele osebutholakala kulolo hlangothi.
Rampant corruption in the sector, all of which deserve everybody's attention.
Kodwa intatheli zindaba elodumo ebisemhlanganweni lo uLenox Mhlanga uthi lanxa besemukela izithembiso zikahulumende bazoyicela isivuthiwe.
Thina esifuna ukubona ukuthi kwenziwani okumqoka esikubonayo esingakubamba sithi xaba, ngoba bayathanda ukukhuluma ngakho. Engikufunayo kuminista ukuthi kathathe wona amaphepha avele khona, ama-research akhona, konke okhona emahhovisini akukhangele ethi kuyini engahamba lakho ngiyetshengisela intatheli lozulu ukuthi uhulumende lo omutsha sesithathe indlela le ukuthi sikulungise.
Kusenjalo uhulumende uthembise abakumsebenzi wokwethulwa kwemibiko ukuba inkampani yomsakazo oweZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC ayisoze yaqhubeka iyiyo yodwa esakaza kumabonakude ngoba sekuzonikezwa amalayisensi kwamanye amankampani. Kubikwa kuzosungulwa njalo imisakazo yamawayilesi ezabelo kunsukwana ezizayo lanxa engasacacanga ukuba kuzokwenzakala nini lokho. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zacras, uVivian Malara, besalindele ukubona kufezeke lokho.
Thina esifuna ukubona ukuthi sibili esikufunayo sokukhona ama community radios ama law reforms sekhona lani lani kathesi ukuthi singabathi bayenzile kumbe abakayenze I think it's too early ukuthi siba judge so asike sibanike isikhathi 100 days zabo idlule after 100 days sesibabuza but lina lati sithi within the 100 days lizanika ama community radios ama license lizayenza lokhu lalokhu kungapi
ukhangelelwe ukuphela kusasa mhla ka-2 lwezi lomhlangano obuthandise ingcwethi kwezokuhanjiswa kwezindaba ilizwe lonke abogatsha lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko kanye lazo intatheli izindaba wokuhlaziya okuhlupha kulolu hlangothi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe epheka isinkwa ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yayafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Inhlanganiso le ibifuna ukuthi isinkwa sinye ngasinye sithengiswe nge-$2.20 kodwa uhulumende wangenela ukuthi i-Reserve Bank of Zimbabwe izakhuphula isilinganiso semali yakwamanye amazwe eyipha abapheka isinkwa ukwenzela ukuthi benelise ukuthenga ingqoloyi eyeneleyo. Kodwa umnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamezi eyebulawayo Progressive Residents Association utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo intengo yesinkwa ibivele isiphezulu kwe-$1.40.
Isinkwa ligolide kwelakithi lapha ngoba ngikhuluma kunje ngike ngaba semagwegweni sebesithengisa ngabo-$2 bona abantu bama Bakers Association lezibabe ke baphosta izinto bethi bafuna siye ku-$4 ngenxa yokuthi kabatholi i-foreign currency yaneleyo so u-$40 lo abamthoyo engaba nzima ngoba vele isimpatha kithi siyadula kodwa unganeno mbijana kuyaphosta kube ngcono kodwa ke siyadula still ngoba imali ikunzima kwezamabhizimusi kuhlangothi lwakithi lolu so kungcono nxa sesibe i-$50 kulalo-$40 kulalokhu sase sikuzwa okwabo-$4 kungani kunganeno lanxa nje kungasoze kujabulise kangako izakhamizi
ngezinye indlela uthi abantu bebevele besithenga ngentengo ephezulu okwedlula le
ye bese kusiba nzima ngoba into eyenzakalayo ukuthi kuyaba lomkambo omnyama laba abasenza isinkwa bese besifihla ukuthi laba sebesitholile bathathe i-advantage yokuthi nginaso abe sekhweza i-price ongekho emthethweni kodwa bona abasupplier o-Proton labo-Bakers labo-Lobels intengo yabo ibisithi i-recommended retail price ibe yi-$10 so ngase sikhwele nge-$0.30 lakho kubuhlungu ngikhangelele ngomkhono wakithi okhona
kodwa yona intengo yempahla nje ibisinjani kathesi lokutholakala kwazo
impahla lokhe zidula ispecial empahleni esingathi ngama basic needs uyakhona ukuthi uma ufuna amafutha ukuthi uqala uthenge igrocery ye-$15 ukuze uthole amafutha lawo enqaya kube $6-$7 so impahla kaziyehlanga ziyatholakala sibili kodwa ngemtengo ephezulu engenelisi izakhamizi
uhulumende uthi inhlelo zakhe ezinye besezitshengisa umthelela ukuthi impahla sezitholakala njalo le ntengo yazo inyehla liyakubona lena lokho
lokho kasika kuboni ngoba ngangikhuluma ngama basic things kangikaboni okwehlileyo ungakhangela othukela labo bani bani kukhwelile kangikaboni ngithole supermarket ekwehlisileyo likhona uyalithola ema shelfini ngama $2.50, $2.40, 2 kg kakukatshengisela ukuthi uhulumende really sinyathelile sili ukuthi ama-prizes ayehle ezintweni kakukakhangi practically kube nje ukukhuluma kasika kubona kusenzakala
alo-ke ngumnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwebulawayo
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center
Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba. Okunengi kuyalandela.
Abantu abalithumi abadinga umsebenzi wokuthatha isikhundla sokuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende esithiwe singasela muntu ngokusuka kukamnumzana Ray Gober babuzisisiwe lamhlanje ukuba baphe ubufakazi bokuthi kungani befuna ukuthatha lesi sikhundla. Okunengi asikuzweni kuPraxedes Jeremiah.
Abalishumi laba babuzisiswe ngabe commission yezemithetho e-judicial. Abalishumi laba babuzisiswe ngabe commission yezemithetho e-judicial services commission namhlanje. Iningi labo elibuzisiweyo liphathe kabanzi ngohlangothi olwe National Prosecuting Authority abathi lilodubo olukhulu lwenkohlakalo. Umnumzana Matthias Cheda wake waba ngumahluli womthetho ndaba waphezulu owe High Court engakayisebenzela kwele Namibia lapho angumahluli womthetho ndaba we High Court njalo khonale okwamanje. Nguye okokele ngokukhalaza ukuthi kuhlangothi lwe NPA kulodubo olukhulu lwenkohlakalo. Omunye njalo wababuzisiweyo lamhlanje ngumnumzana Tinomudayishe Chinyoka ongelinye lamagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uchinyoka yena uthi indaba eziningi eziphathwa kuhle aziphathwa kuhle ngabahlulelayo kungenxa yokungenela kakhulu kwenkokheli yezombusazwe likahulumende. Abanye abaphakathi kwabalishumi laba ngunkosazana Jesse Majome, igqwethakazi elilodumo elake laba ngumeli weHarare West edalele iPhalamende.
Uhlelo lwe live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala kweZimbabwe kambe abantu abaphila njani kwamanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezemithetho kweleTurkey umnumzana Abdullah Gül usekhuthaze eleSaudi Arabia ukuthi liphathise ngokucutshungulwa kodaba lokubulawa kwentatheli zindaba uJamal Khashoggi obulewe esigodleni someli weSaudi Arabia e-Istanbul. Umongameli Maithripala Sirisena wele Sri Lanka ubikwa eselaye ukuqhubeka kokuhlala kwedalela eParliamente ngemva kokuxotshwa kwakhe inhloko kahulumende ebikhona uRanil. Lesi sikhundla kuMahinda Rajapaksa okudale ingxabangxoza kwezombusazwe kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkampani esebenzelana lohulumende e-Australia Invictus Energy Limited isifumane amafutha awe oil kanye legas emzarabani njalo lokhu kukhangelelwe ukuthuthukisa umnotho welizwe. Esethula umbiko obukiswe kumabonakude lamhla ntambama umongameli Mnangagwa uthe inkampani le isahlolisisa lindawo andubana iqalise ukwemba ngomnyaka ka-2020. Uphinde wathi uhulumende waqalisa ukusebenza le nkampani le e-Australia i-Invictus Energy Limited kunyanga ezimbalwa ezedluleyo ukuthi dingisise ngamafutha la. Inkampani le ithi imazisile ukuthi ngempela akhona amafutha njalo layo isebenza lamanye amankampani azingcwethi kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho.
Umona njengani kusesekhatshana kodwa nxa singabantu sibili afuna ukuthi ilizwe lithuthuke nge-discovery leyo kumele siqalise ukuhlela inhlelo zethu njengabantu abaza kwansi ukuthi babe nemali eningi. Ngiyabe ngilethemba elokuthi uhulumende uzaba lohlelo elokuthi achasisele abantu ukuthi i-discovery le izahamba njani, njalo nxa kuyukuthi izimali sezivuya zizahanjiswa kanjani. Sike saba lama diamonds kothiyazwa kodwa salahlekelwa yi-$15 billion ngoba besingahlelanga lutho, besingela plan ukuthi izimali zangkhona zizasebenza kanjani. So salahlekelwa izimali eziningi kodwa ama diamonds sewahamba. So ngilethemba lokuthi nxa kuyukuthi liqiniso ukuthi sesithola i-oil so kumele sifunde emazweni anjengeGhana abanelihlelo engibona njengani zinhle ukwedlula amanye amazwe njengeNigeria ukuthi abantu bayagcina bebulalana bebulalelana i-oil yankhona.
Uhulumende uthi usebenzelana lamanye amankampani kulolu hlelo. Kambe ukuthi eZimbabwe lapha ingathola okuningi njengoba sebeza kwabelana inzuzo.
IZimbabwe ingathola okuningi kodwa njengoba iZimbabwe iyo engela mali kumele babe lobuqotho sibili kuma negotiations lapha, ngoba uzabona ukuthi amankampani lawa engabuya esithi thina njengoba singabantu abafaka imali sesifuna a larger part of the of ama proceeds. So iZimbabwe kumele ibe labantu abakwansi ukuthi banegotiate i-deal elizancedi ilizwe. Ungakhangela eNorway amankampani afuna ukugebha i-oil eNorway. INorway iretaina i-about 86% of ama-proceeds. IZimbabwe ngeke yafika ku-86% kodwa umele ibe lama-negotiations izuze ingxenye maybe 40 or 45% yama-proceeds akhona.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank umnumzana John Mangudya uzengezelelwa isikhathi sokukhokhela leli bhanga okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kulandela imbiko ememetheke ebulenjini izolo isithi Mangudya engaba esephelelwe ngumsebenzi ngoba ihlandla lakhe leminyaka emihlanu selifike emaphethelweni. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wethule umbiko lamhlanje esithi Mnangagwa ulethemba ngendlela uMangudya asebenza ngayo, ngokunjalo kuzamele aqhubeke esikhundleni lesi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Hayi, abantu balombono wabo ngalokho ke babe bebona imbono yabo ngendlela ababona ngayo. Lami ke ngiphinde ngitsho njalo ngobana amabhondi kababa lo ugavena ekumugabe ekuhulumende owadlulayo wathembisa wathi yena hayi yena amabhondi angakela ukusebenzeni uzaresign. Kho ke karesayinanga amabhondi kodwa kasebenzi, njalo basebevumelana lapho nomthuli bengayanga ebantwini ukuthi kuthathwa ama-2 cents esingawaziyo njalo ukuthi asebenzani. So sokudingakala ukuthi khona siwalandele ama-2 cents lawo sibone ukuthi khona angene kobani asebenzani abhadalani. Kodwa Mangudya hayi ngibona ngazani kuphazamisekile laphana bekumele ukuthi umthuli unqube laphana ephiwe a new governor, kutho ukuthi umgani omutha wokudlela ngabe lokho edlela emganini obhobokileyo njengomangunja. Hayi,
mnumzana Mkhwananzi wena uthini ngalokhu esikuzwayo ngosiba lukhulu webhanga le-reserve?
Kuzindaba ezidanisayo mpela, nami ngivumelana nobaba uKhabo ekuthini lo muntu uyingxenye yokwehluleka obekukhona kusaziwa kuhambisana lombuso kaMgabe. Siyazi ukuthi lizwe lakithi liwelasha amangqeshane ngaphansi kwakhe uMnumzane uMgabe, nabo bonke abantu kade ebaqokele ezikhundleni zokuthi baphathe isiphala semali yezwe laseZimbabwe. UMangutsha, leli gama ngathi angikwazi ukulibiza kahle, nizongixolela. UMangutsha lo, njengoba esaziwa ukuthi ngaphansi kwakhe kube khona izinto ezithile eziswalakalayo, besicabanga ukuthi ke ekungeneni kwalo mthanyelo omutsha, njengoba ethembisa kangaka uMnangagwa ukuthi owakhe umbuso uzoza nezinyathelo ezintsha, anyathele ngonyawo olutsha, besicabanga ukuthi ke uzomsusa lo muntu ngoba imigilingwane ethile nemikhonyovu ivele isenziwa ngabantu e-Reserve Bank, njengoba kuvelile ukuthi kunama-directors afika 4 okuyokade hamba ayothenga ama-bond aqale awathengisela abantu awanike nabosiphatheleni ukuthi bayobanothisa, bazinothise bona. Ba-part of umkhonyovu omubi okuyiwona okucikelela phansi umnotho waseZimbabwe. Bekungaba kuhle kakhulu ukuthi uma ubeqonda ukulungisa uMnumzane uMnangagwa, bekumele lo muntu ahlabe ngomunye wabantu bokuqala ukuthi baphume. Mbona sengathi ukuba khona kwakhe eqhubeke khona lapho njengoba sokuthiwa sengezelelwe isikhathi sakhe somsebenzi, usezobolisa namaqanda abekade engabolanga njengoba engumuntu ozosebenza noMthuli Ncube ebesikhola ukuthi uzimisela ngalokho akuqonda ukukwenza. Sezophazaniswa yibo laba bantu obekukade bakhona besebenza laphana beyikhensa. Yikho-ke kuyadanisa ukuthi umntonje abuyaphiwe ithuba elitsha lokuthi aqhubeke ganga.
Umnumzana Mkhandla, manje wena nxa ukhangela ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguZulu?
UZulu lapho kungenziwa ubaba uMnangagwa, singathi umkhokheli welizwe uMnangagwa, wakhupha ama-ministers from different portfolios, watshintshatshintsha, wakhupha ama-prime secretaries, wakhupha ku-army, wakhupha emapholiseni, wakhupha ama-prisoners, izivotshe ejele ukuthi kungene ezinye ngakhe, ukungena kwakhe. Lo ubaba lo kaphume, ekuphumeni kwakhe sizazama ukuthi lathi ngenhlanganiso zethu sithi engage first, singabasikela lapha sibabonise bona abaphethe intambo khona ngale bengakulaleli lokhu. Sesidinga nje abantu bengene ezitaradini ngobana lobo siphatheleni kakhuthiwe laphana, kube kanti kade bemunya kuyena luMangunda lo.
Ya, Mnumzana Mkhwananzi, kathi kungakusenzakalani ukuthi yena lo ubaba uMangutsha ube khona kumbuso kamongameli Mgabe, ukathesa ukhona kumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa? Bambonani bona abantu bona laba bababili omongameli labo?
Mina lo uMangutsha angimazi sise kahle ukuthi kahle ubevele engubani, esukaphi, uthethwephi, kodwa okusobala kimi ukuthi lokhu obekufunwa ngababusi ngabaphathi belizwe kusasengiye uMgabe ubekwenza. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kusaphethe uGideon Gono, umuntu ongiyena owenza ukuthi umbuso kaMgabe ungamchithekeli okwesikhathi eside ungamchithekelanga, nguye uGono ngokuprinta imali engamaphepha ukuze banike amalunga ombutho. Ngineqiniso ukuthi lapho uMgabe akubona sekufanele ukuthi angasusa uGono angenise uMangutsha, nakho uMangutsha wavuma ukuthi uzodlala isiginci sikaMgabe futhi lokho akufunayo kuzomenza ukuthi aqhubeke namathele emandleni kazokukuthinta.
Alo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bexoxa indawenye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Umprofeta Walter Magaya ovezele ibandla lakhe le-Prophetic Healing and Deliverance ngesonto ukuthi sethole umuntu okwelapha igciwane le-HIV lomkhuhlane wemvukuzane. Wenze umhlangano lomphathintambo wezempilakahle uDokotela uBhadaya Moyo, waxolisa ngakwethulele uZulu. Kasenelisanga ukukhuluma loDokotela Moyo loMagaya ngodaba lolu. Abezempilakahle abagoqela uhulumende bacothoze uMagaya bese basebesithi abantu bangayekeli ukunatha amaphilisi athundubeza ubukhali begcikane le-HIV. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo osephile legcikwane leli okweminyaka elithumi lanhlanu ngokwethulwe ngumagaya lokwenziwe nguhulumende.
Njengomuntu ophila lo mkhuhlane wona lowo kuzi-good news kimi nxa kuliqiniso. But then uhlupho engiba lalo mina yiloluyi-one, the way i-government maybe mhlawumbe kuyenhle ngayo aba-athakhana laye maybe through the media bengamadresanga. Ngoba mina I believe ukuthi umuntu nxa isithi usetholile umuthi kumele umuthi wangikhona uhambe kuma-processes akhona ukwenzela ukuthi usetshenziswe nguye wonke umuntu, kungabi ngumuthi kamagaya mhlawumbe le-church yakhe. But what we are saying ukuthi khona kawutestwe umuthi lo waziwe than ukuthi bona baqalise ukumbhomba bengathestanga. Yilo uhlupho esilalo eZimbabwe. There are a lot of people asebaklema ukuthi balawo umuthi lo bayelapha i-HIV and AIDS. And those people akula nto eyenziwayo. And umagaya comes like sithi sengilawo. Mina kangivumi kangiyani ngoba kangikwazi ikuzeni umuthi wakho umagaya kangikanjani kangikawubona. So I'm saying ukuthi government, through Ministry of Health, whatever, NICU, whoever, ikuzeni, bangakhonfuse abantu. Umagaya usenzile ama-claims akhe, bakabambize, cela ubuye lo muthi wakho siwubone ukuthi uhamba njani. But well, ngile mbuzo mhlawumbe bengingayibuza umagaya ukuthi utestwe njani lowo muthi, utestelwe kubobani. And the other thing maybe bengingam-advisor yona ukuthi angakhiphi abantu kuma-ARV eba-introducer umuthi wakhe ngoba awukabi scientific. Whether u-scientific research thina kasikabi la information leyo. It's something esiyizwa kubanga umsindo through the papers lamapholisa bemreda. I think the government what they're doing is not professional ngoba people would think ukuthi umagaya umuthi lawo but i-government sisiba jealous. They should have invited him kwaba yinto abatshela isizwe kumhlaba ukuthi no, we are testing ama-claims kamagaya. So bathi nxa sokuphuma kuphume sokucacile ukuthi kuliqiniso kumbe kakusoqiniso. So it is, it is now it's really confusing. But if it's true, that's good news to me. Ngoba mina I'm taking ama-ARVs, I'm not only taking what I think second line katesi. And lapha eZimbabwe sile first, le second, le third kuphela. So anti yabona ukuthi nxa sokuthiwa sokulomuthi, that's good news.
Ungezwa umbiko onje uyayekela ukuwathatha yini ama-ARVs?
Abantu kumele baqhubeke benatha ama-ARVs layo umagaya kangabakhiphi abantu kuma-ARVs ngoba i-treatment esiyaziyo khathesi ngeyama-ARVs. But nxa sokuleyinye sokumele layo ibe official ingaphumi isemuntwini maybe one yikho sithi kakwenziwe ngendlela eyiyo. Mina kangisoze ngiyekele and ngiyaxwayisa abantu abaningi ukuthi bangayekeli njalo bangawugijimeli lowo muthi lanxa singaloyisi ukuthi lathi sinathe umuthi lowo kuhle kuphele kwinto lokho ngoba thina kasikhangelelanga ukuthi i-discovery yomuthi lowo owelaphayo ungatholakali kuphela e-America nxa kunabantu abangawuthola eZimbabwe lakho kuhle. So but abantu kabaqhubeke benatha ama-ARVs.
Kodwa-ke nxa ukuthi ihulumende ehlukuluza umagaya kangaka lina lile ndlela lokuthi lingakhulumisana lohulumende yini kumbe lo magaya ngodaba lolo?
No, i-government yeZimbabwe I think uyayazi lawe ukuthi babe bexwayiswa ngubani enengakhi anti uyabona. But eqiniso lelikhona kabangamhlukuluzi laye ngumuntu osenze ngathi mbe ngama-claims mbe ngithi nothi engisetholile umuthi. But sesifuna phela umuthi lowo uyehlolisise ucubungulwe ubonakale ukuthi ngeqiniso uyelapha yini isizwe sisizakale. But now i-government ngendlela ekubamba ngayo namapholisa if I'm professional even like Ministry of Health whoever the secretary mbokuthiwa ngunjeni mbokuthiwa mbani abakwenzayo akukho professional kabambize wenza ama-claims bafuna ama-claims la yenziwe ngabantu abase-university yini mbengapha. So ukwenzela ukuthi siphume le nto eyiyo magaya ubesitshela into engayisiyo ama-tablets akhe lawa kanjani kawelaphi kube ne-official statement ecacileyo hayi khona ukwethuselana ngoba nxa besenze nje ungangani kukhona abakuvalayo.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ophila legcikwane le-HIV ekunhlanganiso yeZimbabwe Adventist AIDS Ministry. Singakahlukani lamhlanje sigqiba ke uhlelo lwethu asikhangeleni inhloko zendaba. Ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyeziwayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.